labantu lithi uZulu akufuzanga akhohlwe indlela ezasetshenziswa ngumkakhe owayengumongameli Robert Mugabe, unkosikazi Grace Mugabe, naye owaqala ngandlela inye ukungena kwezombusazwe. Umnumzana Wellington Mukanayire uthe noma kuyinto enhle unceda nxa ulakho, ukwenza kukankosikazi Mnangagwa kumele kubhekwe abantu bekhumbula ukuhlukumezwa okwakusenziwa abantu beZimbabwe ngunkosikazi Mugabe.
Ngike sathi okwenzwa ngunkosikazi Mnangagwa yinto embi, ngoba sonke siyakwazi ukuthi yinto enhle. Kuyathokozisa sibili ukuthi kulo muntu okhumbulayo abasezibhedlela, kodwa akufuzanga phela sikhohlwe ukuthi uGrace Mugabe lo wagcine sehlukumeza abantu beZimbabwe ukuthi wangena njani kwezombusazwe, laye wangena ngalezi ndlela. Okunye kodwa esifuze sikukhumbule yikuthi lokho okwenzwa ngunkosikazi Mnangagwa kuveza ukufa kwezibhedlela zeZimbabwe lokungancedi kwengxenye zikahulumende ebezifuze zibe zisebenzela njalo zinceda uZulu.
Kodwa osakhulayo usenzela incube ulombono ohlukeneyo ethi abantu akufuzanga bebe nengqondo zokusola ndawo zonke, njalo bafunde ukubonga umsebenzi obukekayo owenzwa ngunkosikazi Mnangagwa.
Umama uMrs. Mnangagwa wenza umsebenzi omuhle kakhulu obukekayo njalo oncomekayo ngama-donations athi awenzele ebantwini. Isifiso kumbe ngathi ebengicabanga ukuthi ahambe abone even abantu abanye abasebhinga le, kulaba abantu abahawulayo kokuthi ngeke uze ubekwazi ukuthi bakhona sibili eZimbabwe and ngama-citizens eZimbabwe. So ukwenza kwakhe kuhle, kodwa kahambele phambili abone ukuthi kunjani phandle lapha, yikho ukuze athole ukuthi wonke muntu ufila included ngokuthi laye afinyelelwe lapha abakhona, baze babona abantu ukuthi labo bayizalane zelizwe leZimbabwe.
Ingcithi yezombusazwe umnumzana Ronald Moyo uthe unkosikazi Mnangagwa wenza okuhle sibili, kodwa kufuze ehlolwe njengoba sisondela isikhathi sokhetho.
Ngathi mina esesikubonile so far kutshengisa ukuthi sibili ungumama welizwe, ngoba ungakhangela abekwenza insuku lezi ezidlulileyo, ngathi inyanga le edlulileyo kaDisemba, ekutshengisa ukubana ngumuntu sibili olabantu enhliziyweni. Kodwa ngibona ngathi usazofuna sibili ukuthi simhlolisise, ngoba anti sonke siyazi ukuthi lapha sikhangelane lokhetho. Engabe kwenza mhlawumbe ukuthi ancedise umkakhe uMnangagwa ukuthi mhlawumbe athole amavoti ngumnyaka lo esesikiyo njengoba kulokhetho.
Omunye njalo osakhulayo umnumzana Tafazwa Yebet uthe le ngenye indlela yezanupiyefu yokucela abantu, njalo unkosikazi Mnangagwa ngabe uqinisile bekumele athengele izigulane okungazinceda hashi ukuchaza abaphilayo ngokudla.
Bemele ithengele abantu amaphilisi, amabhandishi, izigulane ngalazila into eziningi zezifunakalayo zokulaphisa ngayo, kodwa yena uthengele abantu ukudla. Yikusiqhila lokhu afuna ukusenza khona, konjengozulu asikuthandanga.
Mnangagwa kuselamaviki athile esethekelela izibhedlela ezitheneyo ezifihlile, osokuhlukumeze abanye besithi useqale ukudingela iZANU-PF amavoti okhetho lukamongameli namalunga edale lephalamende olukhangelele ukuqhutshwa lonyaka. Izibhedlela ezinkulu azithekeleleyo unkosikazi Mnangagwa okwamanje zibalisela ezempilo koBulawayo leseParirenyathwa Hospital eHarare. Ngimele isifo 7 ngiseHarare, ngiGibson Bebe.